Isika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngokhathi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefithwa ngabantu bonke esikuthi thina kuthiphu sethu forever.
Ugcotshwe amalunga edalela ephalamende namhla eMount Aaron. Mount Hampton, abagqela abakubandla leZANU PF, lele Citizens Coalition for Change. Kuqhamuke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU PF labe-CCC phandle kwamahofisi e-council yeHarare e-townhouse namhlanje ngesikhathi yamakansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugcotshwe amalunga edalela ephalamende namhlanje eMount Hampton abagqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afundiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda, umabhalane wedalela ephalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uzulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakatheke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi, kuqakathekile ukuthi abantu sihambe siyebamela, ngoba sathi sikhankasa asitshongo ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle. Sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi. Kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcininqebo kahulumende, umnumzana Mthuli Ncube ukukhethwa eCountry Park, laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa or ebenefithwa ngabantu bonke esikuthi thina kuhlupha sethu forever. Wayi sitsho njalo for so long iParliament yethu i-abuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenze lutho ekwabithwa ngabalutshwane. So ukukhulu okumqoka esikuthi sizokulungisisa indaba yemithetho.
Omela omama ePhalamende eHarare uNkosikazi Ellen Siriyedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikhona njengibanda sifakaze ukuthi iParliamente egcotshiweyo first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho lolohambe njani, njalo sithola ama-answers sibone ukuthi forward.
Umnumzana Tafazwa Mgwadi omele iBuera West edayele ePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufisa nguhulumende webandla leZANU PF.
The nation is already taking steps towards moving forward. Sesigcotshiwe njengabameli bephalamende sonke labebandla eliphikisayo ilizwe selisiya phambili ngiyathaba ngalokho ngithemba sizasebenzisana kuhle
ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho okodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Khumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende
yekulicebe elihle kakhulu yekuyidisizini enhle kakhulu eyenziwe yi-Tripuzi ngenxa yokuthi abantu ababavoteliyo babavoteli befuna ukuthi bebakhokhele whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise bakhethe ukuthi babakhokhele okwesibili icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubuza ukwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone
ukuthi tyale lephalamende ele-National Assembly linabameli be-ZANU-PF abalikhulu lamathumi ayisikhombisa lasithupha 176 abe-CCC balikhulu lantathu 103 ukuthi indawo yase-Good West imelele ukuba lo mmeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umuntu onomtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections e-Good West ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-senate lapho ibandla le-ZANU-PF elinabameli abangamathumi amathathu lantathu 33 ele-CCC lilabangamathumi amabili lasikhombisa 27 kuthi induna zilabameli abalithumi lasishiyagalombili 18 abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili ngimele i-Studio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kokamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla le-ZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekansili eHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi amakansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale isobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli be-ZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangele ukuthi bacine sebechayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amathumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-CCC.
Ukumoya isibhedlela amaplans angkhona esibhedlela sesilawo so sizakhala uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi yakho isibhedlela sonesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izinto ngoba hayi khonapha yikho-challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla le-ZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because amakhansili lawo awe the other party they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge thina abe-ZANU-PF.
Ngaphambilini kokuba lomkhosi uqale umabhalane omkhulu weHarare u-injiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo, hatshi lamhla njengalokho obekukhanyelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngaziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This
Angiqali ukuba lapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na?
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela. Kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change. Bona ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kule nkalakatha yempompi edubukileyo khona phana yiye sizama ukuyilungisa, sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi ziningi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBT 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpisa kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into okufanele ukuqala ngasiyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo is the secondary, but amanzi ufanele siwakhangele ukuthi yobaphumsi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokushesha.
Ongene eli qembu elizimele lodwa umnumzana Tafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi aso ndaba engasova ngobabili, indaba engasova maybe in the next time, because it iyakhona la using the old system. So we need to sibekezele kube nesikhathi kusiluze indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Lo mistadium ungakhangela sona lesi incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-Women's Quota, unkosikazi Mabhukwana Ndlovu, uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, nokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayinceke ngasitopha kunokungena emabhawa wat, especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugxibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo abaphilayo okukhangelelwe kibo kulandela iEdens Councils Act qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kukameya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamashumi amane lanye, i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo kwaphepha abangamashumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula unkosikazi Elizabeth Nyirenda uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu yokuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili enuka uyabo enuka kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate enjeyani. Manje uya every week wethatha amabhini but wona abantu wajikijele emakhonini khona. Emajikijele khoneni idoti amapamba kuhini konke uzatori mpuka nezana zesibuya futhi emayana amasuriji lawo vele amakhona wonke adobuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la kuthiwa ayabuya amanzi ePhumula abe engabuyi. Kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo, abanye besebenzisa egangeni indawo yonke yagcwala ingcekeza ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi watershed. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazadike ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonxeni zabo bazinathela amandla nakwamalanga ngalambalwa kungabi lohlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi aguliwe kusukisela kuthanda sizazama ukuthi asahlale evuliwe throughout kusukisela ngolwesithathu last week lokho bebuya abanye siyabalandezaebalaphela ezindlini partner zasincedisayo i-Africa Head labanye bakhona phansi khona ngale malabo asincedisa nalapho esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi ungabe khona kwamanzi ukwenza ubuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezizindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiba khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamashumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawanamanzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokho betithibela ikulandela kunqoba kwamangameli Emmerson Mnangagwa ukhetho olukhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswayo libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eyesadeki ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu, namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe izo lokugqotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Kaule owe-ZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngosizwe lwamaphosa ukuthi vele kushita kuzokubelwa akulakhetha ukuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelani laba bawine kwena ama-councillors lama MPs amapositions abawinileyo bathi ukhethe luhambe kuhle ngalo kusiza kuposition kulokuze niyamukamongameli laba bathi bona baregiwe. Honestly I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakho labayikhalale ngendlela endala uma bethi okunye kwakho kuregiwe. Yikho nje hayi no madoda, let's be fair, ilizwe ngelethu shoti
ye siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizeki incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izeki ukuthi lapha lehlulekile izeki izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezana. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigijimele iye court iye kuthi izeki kayibambanga kuhluhlela lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akulakhetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngosiki uzethwa ukhetho soludlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo property uMgabe. So azange simlalele ngaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvele egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
uyazinyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wayo wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa kulo ambontu inza khona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lalo lendlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayerana ama-cabinet committees lana amanye laba kwasike isikhathi ikwazi wamu-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza ukukhuthele kakhulu uyasebenza sibili indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona engizama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho. And ungakhangela even nama-portfolios abahambayo aphathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi ku-cabinet kaMgabe wayevele ebambi. I think thina zihlobo ezithandekayo yabona umumo lo wama-elections lo usudlulile now water under the bridge. But mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu eAfrika la akuna umuntu umuntu othi ama elections afike ngowinileyo othi odliwe ama elections are yinje sikhona but ama elections edlulile ahlanga imuli yezimbabwe ehambe isiye phambili
bamlalazi kuya phambili ukwakhuluma ugawule esithi phela kuma parliamentary lapha la kuma council libuthile endaweni eziningi indaba lisithi kutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli kuhamba kahle
kulento ubaba ugawulana siyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo yebo i opposition ithethe ama seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubomatno akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo i opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama seats athile lokuthatha back ama seats athile kulezo zindawo abantu beZimbabwe abahlala kulezo ndawo kodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa izano PF konoko kukhona okunuka santungwana umfast mover siyaphambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe siyaphambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizova ngezano kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi kasi zake sifike kuleyo pamberi
lapho lizo umnumzana Philip Gawule webazano PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC sibe xoxa lo Gifts to Be we Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya abakhokheli be-Africa abangenele umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka komumo womkhathi eAfrika uThabo Kancube oweStudio 7 obelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi pathi ntambo ogajalwezo mumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobe izitamangaliso Ndlovu
ukujalo kwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli kwamazwe bamshombo bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka usesiyaphela lonyaka sebesihlangana e-UAE eDubai laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kathi vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqhongana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi sinama-cyclone kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyimoyelolaka
Yes, khangela lapho umhlangano lo obuqhakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezihanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni la amanye amazwe angekho eAfrika. Yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano?
Okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwe se-Afrika
ukuthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kakusithi esakubangelayo. Lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobandla. Lokho esibili, sithe nabe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eShayine Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage. I-fund leyi. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula inyaka empilo edlula empilo emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokuvikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelele ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngupraxedes Jeremiah.